Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ku Studio 7 lamuhla ngosithandekile Mhlanga ngisithi lichona njani mthwakazi omuhle isikhathi ngo 6:30 AM ekuseni namhlanje ngomgqibelo omhla ka 16 kumpalakazi 2017 endabeni zethu lamhlanje ibandla lezanu PF lithi seliqinisa inhlelo zalo zokukhankasela ukhetho lomnyaka ka 2018 kulandela umhlangano walo omkhulu o extraordinary congress owenzelwe eHarare izolo
Kuma was in the world, and the world.
Ngoba abantu bathelenzima lapha eZimbabwe ngama bond notes esawalayo sa demonstrate lapha kokulawa sithi ama bond notes kasawafuni azosilethela osiphatheleni ukazange wasilalela waqhubekela phambili wa public wakhipha ama bond notes kanti abantu bathelenzima balale emabhebhi
izisebenzi zikahulumende zithi lanxa uhulumende weZimbabwe ezamile ukubhadala iholo labo lonyaka azithokozi ngokuthi imali yebonus kayikabi khona njalo le mali zabo azithatheki emabhanga Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla lezanu PF lithi seliqinisa inhlelo zalo zokukhankasela ukhetho lomnyaka ka 2018 kulandela umhlangano walo omkhulu o extraordinary congress owenzelwe eHarare izolo. Umhlangano lo ugcizelele ngokusemthethweni ukuthi uMongameli Mnangagwa abe ngumkhokheli kanye lonobhala omkhulu waleli bandla okutsho ukuthi nguye osezancintisa kukhetho lokudinga uMongameli welizwe olwenziwa ngomnyaka ozayo emeleleli ibandla. Kulomhlangano kuxotshwe iqembu lenkokheli zecele laleli bandla ebelisaziwa ngokuthi G40 ezigoqela omnumzana Phelekezela Mphoko, Jonathan Moyo, Xavier Kasukwere kanye lonkosikazi Grace Mugabe. Umongameli Mnangagwa obekhangelele ukukhetha abasekeli bakhe ababili uthe useza kwenza lokhu kunsukwana ezilandelayo. Ukukhethwe ezinye iziphathamandla zaleli bandla ukuthi zigcwalise izikhenxe ezithile kuleli bandla. Sixoxe lomnumzana Joseph Chuma ilunga le Central Committee yebandla lezanu PF njalo imela iphelandaba Mpophoma edalele eParliament yena othi isixwayiso sokukhankasela ukhetho sivele kuye uMongameli Mnangagwa. Abakho abakhononayo ngokwabiwa kwezikhundla abangahambelani lezinqumo ezithethwe.
Abantu bonke ngathi amaprovinces omejikelele
Udaba lwabasekeli bakamongameli ke abanye bathi mhlawumbe kulengxaki lapha ngoba siyambona umongameli lokhe ethikaza ukuthi akhethe abazamsekeli.
Abantu kulengxaki umuntu nje ozizinto zakhe ngesikhathi esifaneleyo njalo isizinto zakhe ngendlela epheleleyo njengoba ejilda ekazinkulungise kuhle. So konke lokhu ana kumele kumfundisa abantu akunantengi njalo akunaelisebenzisa itena uzakulungisa azibekezeleni akulungise abantu kulengxaki yimuntu ofunezindeka ngendlela epheleleyo.
Kodwa njengebandla lezanu phefu kukhona elibakhangeleleyo yini abaningi bebesithi mhlawumbe ngowebutho umnumzana Chiwenga.
Mina engakuzolula ngizamenela ena leyalefakile ngizamxhasa.
Kukhona osokugoqekile ngemva kwalo mhlangano
kuningi oguqukile esiini kakhulu njengozele umongameli okhulumana even le i-Africa Bank isibile very 1.5 billion odivokation yama-industry sengathi mina i-production sector izaxhasa ukuvuka abantu eqasha ukuthola imisebenzi. Nxasho kunjalo-ke singaqasha ukuprodusa kuyatengisa fethina ukuzangena futhi ukuthi umuntu izile izimali emabhanki ukuswelakala kwabo. So uhambo lokuthibalulekile ithemba lelo kodwa lezi sokanse ukukhanya sethi bonde hhayi uhamba kanje indlela kodwa sezingane into ezihamba.
Silokhu sikudaba lomhlangano weCongress yeZANU-PF. Sixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazwe, yena othi mhlawumbe kule ngxaki ngempela ebhekane lomnumzana Mnangagwa ekukhetheni abasekeli bakhe.
Ngoba phela vele umsekeli womongameli nesekelo sombuso vele kufanele akhulume nguye president. Kwakufanele amkhulume kona phaa esevuma isikhundla sakhona. Ngibona ngathi ngenxa yokungaba kulokuxabana okuthize ngenxa yokuthi siyazivela into ezanupef ahlale besibabana. Kule kwakhathesi nje ungananzelela ukuthi ugeneral Chiwenga wayengumuntu owayevele ekhangelelwe ukuthi uzakuba ngumsekelo kamongameli. Kodwa antsho ukuba nguvele ukuthi kwakhona kufanele kufakwe umuntu ongumama yi-old border. Kodwa mbona ngathi mina kukuxabana kwakhona khonokho kukhona ukuthi bazifanele baqondane lapho ukuthi bafake yena uChiwenga. Ambuntu bezibe indaba yakhona bazayigcina kuze kufike nini. Sibakhuluma bathiwana nxa umuntu elubutho esekhiphe i-overload yakhe leyane esibutho siyabe siyefanele ukuthi abe bamfake isibuthiso umoya emsebenzini. Ambuntu kuyethusa ukuthi lowakhiphe i-overload yakhe agqoke isikhundla sikaba ngumthelela mongameli. Abantu bezanu-PF bavele sobantu abayithukayo njani.
Okuningi-ke okukhulunywe ngumongameli Mnangagwa uzwakale ekhuluma ukhomisana umlotha labanye njalo uthi ele zanu-PF lizananza amalungelo abantu ogoqela amalungelo ezitabane.
Ya kukhanya vele nxa kuyinkulumo sibili ekukhulumeni umnumzana Mnangagwa ukhuluma vele into ezisekayo ethandwa ngabantu. Okuthi uzakwenza kuba sizakwenze hhayi asibe sikhulume ngakhokhathesi kodwa ungazi uze loba kuma-provincial committee meetings abo imihlangano yabo yama-province bengakahambi kwi-congress abantu bakhona babe vele ekhuluma besithi hhathi singabe silokhe sicabanga owakudala laba babejipho ukuthi babe nesitabethuseli sokhanya ukuthi yena uMnangagwa sekhangelele ukhetho lika-2018 lokuthi athathe ezinye izisekeli ze-opposition. Ngibona ngathi mina inkulumo zakhe uzakwenza angikhuluthi kule choice la ukuthi ahuge abantu abaningi ukuthi bamvotele.
Lo umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye eseHarare. Izisebenzi zikahulumende zithi lanxa umqhatshi wazo ezamile ukubhadala iholo labo lonyaka, azithokozi ngokuthi imali yebonus kayikabi khona njalo le mali zabo azithatheki emabhanga. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngeviki edluleyo uhulumende weZimbabwe uthembise ukuba uzabhadala izisebenzi zakhe iholo linyanga ingakapheli, kodwa amabhonasi azabuya ngomnyaka ozayo njengoba engakabi le mali. Lokho akuphathanga kuhle ezinye izisebenzi ezinjengomnumzana Sicelo Ndlovu ongumbalisi obekhala ngokuthi loba uhulumende ebathembise iholo labo iningi lizadubeka ukuthola imali ngoba amabhanga akalayo, okutsho ukuthi ikhisimusi abasoze bayikholise njengeminye iminyaka.
Nxa uyisivu 70 lesi yisikhathi sokuthi sabe sikhangelele ukuthi hayi engxenye izinto zizabangani ziyabangcono, lami ngidlala iChristmas ngilemali njani njani. Kodwa le cash crisis ekhona vele kuba buhlungu ngoba yakwazi kule zinto ezinye emele ngizithenge but kazilani, angeke ngizithenge ngekhadi. Kula matamatisi emele ngiwathenge emsikeni, angeke ngiwathenga ngekhadi emsikeni. So kubuhlungu vele, into yangkhona ayijwayeleki. Loba nje singafuni ukwenza ingane hayi kungcono imali engxenye sabe sida. But ukusebenza ngekhadi vele kubuhlungu. Imali yethu kayisiyo engasetshenziselwa ikhadi. Asiholi imali eningi yokuthi ungasebenzisa ikhadi kawuzwa ukuthi wakhona ususebenzisa imali eningi kakhulu.
Unkosikazi Bongeka Ngiwani ongumongikazi uthi yena okunye okuzahluphayo ukuthi amakhadi amabhanga okuthi abawasebenzise abadlela imali yona ebivele incane njalo iningi lezinto zifuna imali yamaphepha ezingeke zathengwa ngala amakhadi. Uphinde wathi uhulumende sokumele abone enye indlela engenelisa izisebenzi zakhe ukuthi zithole iholo lazo zingahluphekanga ngokulala emabhanga njengoba ziyabe zivele zifunakala emsebenzini sikhathi sonke.
Ukuthola imali eZimbabwe njengomsebenzi wabantu kahlupha ngoba emabhankini vele akula mali. Kuyabe kulamali line amade ukuthi wena ungene line uyimele, kuyabe kuhlupha ngoba uyabufanakala emsebenzini. And then uthiwa iplastic money, plastic money iyasebenza kwezinye indawo kodwa na kulezinye indawo abangavumi. Babe besithi nxa ngathi i-cocaine kumbeni ngiyaswipe, babe sebekupha ama extra charges ukuthi imali ebevele ishoda ayisakwani. Wena uyafuna ukuthi ubhadale ama school fees, i-rent, lokudla endlini, leyo kusebenzisa serious akusela mali eZimbabwe. So angikwazi bangawutshintsha njani ukuthi emasizweni ake athole imali ngoba impilo vele sinzima, akula mali sokuhlupha.
Ingcithi ecubungela ngezombusazwe umnumzana Njabulo Ncube uthi iholo lezisebenzi zikahulumende liphangise ukubuya lonyaka ukwedlula iminyaka yonke, kodwa abantu akufuzanga bekuthathe njengokuhleleka kwelizwe njengoba imali ilokho ingabambeki njalo yikho uhulumende ehluleka ukubhadala amabhonasi.
Ngibona ngathi lokho kwenzakaleyo uPresident Mnangagwa lebandla lakhe lobusayo bakhangelele ukhetho olukhona ngenyanga ezizayo, ngoba ukhetho lwaluseduzane kumele tshengisele ukuthi wenza something. Mina ngibona ngani umlilo wamaphepha lowo ngoba abantu bathethi ungaphuma phandle kwezidaladak sebeqalisa ukulala phandle bamelele ukuthi bethole imali zabo. Imali lezi zibhaliwe kuphela emaphepheni kodwa ukuthi bazithole emabhanga kuzimo. Akulanto engathi sitshintshile kathesi ngokubuya kwamongameli uMnangagwa.
Izisebenzi kahulumende ezigoqela abakubutho abasebenzela ezibhedlela lezimahofisini zizahola mhlaka 15 ngale nyanga amapolisa labagcina amajele abeZimbabwe Prisons and Correctional Services bahole ngolwesibili lweviki ezayo, kugcine ababalisi abazahola mhlaka 21. Uhulumende weZimbabwe ubike ukuba akasoze enelise ukuhlawula izisebenzi zakhe iholo lebonus ethi yena uzaholisa ngomnyaka ozayo njengoba engakabi layo imali. Ibonus lomnyaka ophelileyo bayihole ngalo mnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Pepe.
Kwemali emabhanga elizweni kanye lamanye amankampani asemthethweni lapho abantu abathola khona imali kuqhubekela phambili. Osokuthiye iningi lisithi usibalukhulu webhanga lesizwe le Reserve Bank umnumzana John Mangutya sokufanele adedele omunye umsebenzi nxa isehlulekile. Intatheli zindaba yethu Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukusilela kwemali emabhanga esizwe kunye lamanye amankampani asemthethweni atholisa abantu imali kuqhubekela phambili ngesiqubu esiphezulu osekuchiye inengi lisithi uMangutsha akachiye umsebenzi ngoba ibond nothi lakhe kalisasebenzanga ukuqeda lolu dubo lokhe alilethayo. Osakhulayo ubagidzanani Dube uthi uMangutsha kagcwalise isethembiso sakhe sokuchiya umsebenzi ngoba imali yakhe isiyehlulekile ukubasiza.
uMangutsha lo wayesithembisile ukuthi yena nxa ibond note lakhe leli ali imposa phezu kwethu, ali forsa phezu kwethu lingafeyila, uza resigna. Kodwa ngiyamangala lokhe egagadlele esikhundleni engafuni ukuresigna. Sokumele ahambe ekhaya elimele abantwana ngoba sokumehlule. Nanti ibond note ligcwele kubo siphatheleni lapha ezindleleni ezitaradeni lapha, and akula muntu wenza anything ngakho. Ngathi bayakholisa abanye futhi sendilokucabangela ukuthi bona ama-ministers amanye lezinye inkokheli nje abasezikhundleni yibo abapha osiphatheleni ama-bond note la ukuthi babadingela amadola. Angibaboni kahle mina.
Evumelana loDube isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma uthe uMangutsha wavele wabamba uZulu ngamandla ukusebenzisa i-bond note engalifuni.
Lami ngiyavumelana labo laba bathi khona uMangutsha kakachiye umsebenzi ngoba abantu bathwele nzima lapha eZimbabwe ngama-bond notes esawalayo, sademonstrate lapha kobulawa sithi ama-bond notes kasawafuni azosilethela osiphatheleni. Ukazange wasilalela waqhubekela phambili wakhipha ama-bond notes khathi sabantu bathwele nzima balala emabhenki sithi kachiye umsebenzi kungene ugovernor omutsha ozayenza abantu bathole imali zabo emabhenki. Lo sidiniwe ngaye.
Olwela amalungelo oluntu ekunhlanganiso ye-ibheju likaZulu, umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi uMangutsha wazitsholo ukuba kungehlula uzakhumula amajogwe.
Kuliqiniso ukubana lo khangele isikhwama esikhulu selizwe achiye umsebenzi ngoba usehlulekile. Akula nto etshintshayo, bathi bafaka la ma-bond note bayashota imali lokhu ngekho, akula umnotho kawuphakami. So kungaba yinto enhle ukubana achiye kungena omunye umuntu.
Isikhulumeli senkosi umzilikazi wesibili umnumzana Greta Sibanda uthe akula muntu ongathwala amanzi ngenkonxa evuzayo.
Engingakutsho sisi ukuthi ngisho lohlanya ngeke luze namanzi emfuleni ngenkonxa evuzayo.
Umnumzana Simba Nembaware yena uthe yebo wathembisa ukuchiya umsebenzi uma kungehlula, kodwa phela kaphiwe elinye ithuba ngoba ngalesiyana sikhathi bekunzima ukuba enze zonke iziqondiso zakhe phansi kombuso wayengumongameli Robert Mugabe.
Ye limqotho ukuthi ugovernor uMangutsha wathi ibond lingehlula uzoresigna. Kodwa sicabanga ukuthi sikhumbule ukuthi wayisebenza phansi kombuso kaMgabe oyangutando kayiphikiso, wayethi engathi lokhu akwenziwe kube njalo. Singamethesa icala laye uMangutsha sithi akaresigne ngoba watsho njalo ngoba ibond alikasebenzi kahle. Kodwa besicabanga ukuthi ke njengoba sekubuye uhulumente singathi la emutsha, sifuna ukubona ukuthi ke ama-policies wakhe athi akwenziwe i-government entsha izamvumela yini ukuthi akwenze. Leyo government ngehlule kumvumela, hayi then ke usengahamba uMangutsha.
EZimbabwe abantu lokhe belala kundwendwe zokulinda imali emabhanga bethi mhlawumbe bengathola mhlazana beyitholile umuntu uphiwa ama-20 amadola kuphela. Iningi labantu selithenga imali ngobulembu kwabayithengisayo bethi umuntu kumele abhadale ama-30 ekhulwini kumali ayabe eyifuna, osekubangela ukumemethekisa umkambo wangasese wokuthengisa imali, osekuchiye abamabhanga bengela mali, abanye becabangela ukuba abanini bamabhanga bengabe sebethengisa imali emkambo yangasese kulokuthi baphe abantu imali zabo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. I-Studio 7 ayinelisanga ukukhuluma lomnumzana Mangutsha ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Injani mahlabezulu linjani zulu kandaba sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 am 2 pm la 7 pm eZimbabwe lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine.
Ngesikhathi uZulu ethakazelela kunanza ilanga lekhisimusi, inhlanganiso yabesifazana beZimbabwe abahlala kwele South Africa eZim imbokodo isiqoqe amaphethe asetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini ukuyasiza amantombazana aswelayo eZimbabwe. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso yeZim imbokodo ithi amaphethe la ewaqoqileyo azanikezwa amantombazana ehlanganani secondary school ePlumtree mhlaka 13 Mpalakazi. Ubona ezokuxhumana kukaZulu lalihlanganisa unkosikazi Corence Mkhosincube kuthi bacabanga ukuthi lesi kube yisipho sekhisimusi kula mantombazana njengoba iningi lawo kungaswelayo.
Sinikezela abantwana abasemaphandleni ngoba abakwazi ukufinyelela endaweni yalawo maphethi. Sizaqhubeka senza lo mkhankaso size siyenelise phose indawana zonke kwelakithi jikelele emaphandleni kakhulu. Ngo-April sizobe kwenye indawo eZimbabwe abenelisa ukusiza bangasiza nathi sikwazi ukusiza umphakathi.
Umgcinisihlalo walinhlanganiso unkosazana Victor Smatutu uthi iningi lamalunga enhlanganiso yakhe ngomama abakhula befunda nzima bengelawo amaphedzi. Ngakho balwazi mhlophe udubo olubhekane lamantombazana aswelayo.
Siyacela bakithi ukuthi unqa ukwazi ukuthi wena uthole lawe udle kube mnandi ngekhisimusi ujabule ungakhohlwa kwabahlwempu usiphosele njalo noma kuyiphakethi kwamaphedzi ma umuntu esiyathenga ukuzidlonyana kwakwekhisimusi udobhele kuyiphakethi kwamaphedzi ukukhathalekile noma ngubaba noma ngumama ubusuphosela ngapha enhlanganeni yezimi imbokodo siye siza amankazana adinga amaphedzi.
Uthi nxa bengathola uxhaso enhlanganisweni ezizimeleyo engatsheni zikahulumende la kubantu makhaza bazalunabisa lolu hlelo ukuze lungene endaweni zonke zelizwe. Ukuselela komsebenzi eZimbabwe sekwenze emulini eningi umangoye wabhazalala eziko. Lokhu kutsho ukuthi imadlana etholwa yilezi muli iphelela entweni eziqakathekileyo ezifana lokudla. Le yinto ecina isibamba ngamandla amantombazana avela kulezi muli ukuthi nxa esengena esikhathini acine sebenzisa amahlamvu esihlahla, amalembu, lokunye okungahle kube imbangela emkhuhlane eminingi. Eminye imbiko ikhombisa ukuthi amantombazana la agcina esethandana labantu abadala kulawo abasebenzayo ukuze bethengelwe amapads. Lokhu kugcina futhi sekuyimbangela kumemetheka kwezifo zocansi kanye legciwane lengculaza kumantombazana asakhulayo. Minister of Seven Johannesburg in South Africa, New Benedictine Chapel.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weUkraine usetshayele ihlombe eleCanada kanye lomanyano weEuropean Union ngokumsekela kudaba lokuthi izijeziso ezetheswa eleRussia ngomnyaka ka-2014 zingethulwa. ELeRussia letheswa lezi zijeziso kulandela ukuthathwa kwalo eleCrimea ngokungekho emthethweni. WeleBhilithane. ELeBhilithane lithi selivumelane leBelgium ukuthi ngokuphuma komanyano weEuropean Union ukuthi bazaqhuba njani ezokuthengiselana. Hey, Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Asizweni uGibbs Dube weStudio 7 esethulela udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Kwele Syria lele Iraq amalochacha enhlanganiso ye-ISIS asezaphuma aphele emazweni la. Ilizwe leMelika lithi akumelanga ukuthi avuse umhlonga loba kanjani. Amalwe cacha ajayele ukwethusela abantu ngokubhomba endaweni ezijiyeneyo okunjengalokho abakwenza baze babhombe eNew York kulokho osokwaziwa ngokuthi i-9/11. UNathan Sales okuhlangothi lwedale leCongress olubona ngokulwisana lamalwe cacha ole Senate Foreign Relations Subcommittee uti amalqetsha enza okufanayo kwele Syria lele Iraq. Lokhu yikho okwenze ukuthi ilizwe leMelika libambane lamazwe akuzwekazi le-Afrika ukwenzela ukuthi kulwiswane lamalqetsha. USales uthi ilizwe lakhe selisebenze kakhulu lamanye amazwe atholise nzima ngamalecatsha ukwenzela ukuthi kunqabelwe abafuna ukuwabhidliza. Uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi amazwe akuzwekazi le-Afrika alwisane lamalecatsha ngamandla wonke. Uphinde wathi amazwe amaningi azagcina ezilwela kungasela ncedo oluvela kwele Melika. Uthi le yindlela enhle kakhulu yokulwisana lamalecatsha athanda ukwenza uMathanda endaweni ezijiyeneyo. USales ukubeke sobala ukuthi elemelika likhuthaza amazwe ajiyeneyo ukuthi alwisane lamalecatsha ngendlela ezizakwenza ukuthi kube lokuthula emhlabeni wonke jikelele.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ngiyagithi, 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 ngoma ngiyagithi. Ishayeni bafana bagithi, ibambeni bafana bancane nje. Ishayeni ibambeni cine. Ngiyagithi, ishayeni bafana bagithi, ngiyagithi, ibambeni bafana bancane. Ishayeni ibambeni cine. Umgido lo owakithi 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 khaya ushayeni ubambeni ngcine umgido lo owakithi 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 khaya ushayeni ubambeni ngcine isikhisha ngesakithi sishisha ngesakithi sona sishayeni sibambeni sicine isikhisha ngesakithi sishisha ngesakithi dabezle Langa lapho mane dabezningbu langa lapho mbo dabezningi langa lapho mane dabala shona dabezne langa lapho mane dabezne langa lapho mbo dabezningi langa lapho mane dabala shona Wawaqabe nomakhelwa langa lapho mane baqatshaliswa yi Langa lapho mane ngizolezi zindaba langa lapho mane njaba lashona mama kungakungayezi impilo mhlabeni langa lapho mane izinto ziyavukelana langa lapho mane njaba wenze njani langa lapho mane njaba lashona nasi nguzo ha nanku ngitomuhle ekwelo che Na kama cha kama fe yekwelu chenale ha ula ma cha kama awe kwelu chena ha ula ma cha kama fe yekwelu chena ha ula ma cha kama fe yekwelu chena ha ula ma cha kama Safika khona thina ah ula mashahama Safika khona ah ula mashahama Wabula wawe sphuma khona ah ula mashahama Efila buza sphuma khona ah ula mashahama Kona le kwande sphuma khona thina yelele ula machahama se epirichine sphuma khona ula machahama se ekwelo chena ula machahama
Umculo we Black Umfolosi besithi ekwelo chena singakehlukani wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela Ivandla lezizanu PF lithi seliqinisa inhlelo zalo zokukhankasela ukhetho oluzayo kulandela umhlangano walo omkhulu we-Extraordinary Congress owenzele eHarare isolo. Ukusilela kwemali yemabhanga kuqhubekela phambili. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Ngisithi asihlanganeni njalo uhlelo ngo-2 PM.